Umnangagwa wethu le amazwi la namuhla edalele eParliamente eMount Upton esethula umbiko wakhe wezomnotho ezombusazwe lokunye owe State of the Nation Address.
Amanyathelo awathathwa iRBZ ayancomeka kakhulu ngoba azama ukuqinisa imali yethu, yikho ngisithi umuntu wonke nje kumele awasekele.
Umnangagwa uphinde wathi umnotho welizwe uthuthuka kahle, loba nje abathengisa izig emnkambo wensitha abesithi idola elilodwa elemelika selithenga amazig angamachumi amane, 40 zig. Emnkambo wemali osemthethweni lithenga amazig angamachumi amabili lane. Esanda kwethula amazwi akhe, umphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe, umnumzana Mthuli Ncube, uthe izisebenzi zikahulumende zilakho ukuthola iholo elengeziweyo kulandela ukuwiswa kwesisindo seZimbabwe Gold.
Siyakubona sibili ukuthi ukukhwela kwezig lentengo yinto ehlukuluza abantu. Sizazama njengohulumende ukuthi hatshi silungise ekwenzela ukuthi khona ama-wages, imiholo ithuthuke. Abantu bancediswe kisho ukukhangeleyo ama-civil servants. Ngikhuluma nje siphezu kwayo indaba yakhona ukuthi isithi sithuthukise elakuzena imiholo yabantu. But konke esikwenzileyo yikuzama ukuthi siqinise imali yethu.
Kodwa abaphikisayo bachothoze okwethulwe ngumnangagwa besithi ubekhuluma angakwaziyo. Umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli selinye icele lebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, uthi umnangagwa usenga ezimithiyo.
Akudaba zalutho ngoba kulanto ezaphuma. Okuqakathekileyo ikulungisa uhlupho olukhulu elizweni oluyihlupho lweleadership engekho esikhundleni okusemthethweni.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho njalo ekhokhela inhlanganiso eye-Common Market for Liberal Solutions, umnumzana Rejoice Ngwenya, uthi umnangagwa ukhonone ngezinto eziningi kodwa akuphumanga mgceke ukuthi indubo lezo ezikhangelane lelizwe zizalungiswa njani.
Umumo welizwe esikule lamhlanje Zimbabwe kayikawuphumanga uchasiswa kumbe kusukutshengisa ukuthi ama-solutions akhona uzathathaphi futhi ngayiwaphi ama-solutions akhona.
Enye njalo ingcwethi ecubungula ukwenzakala elizweni esebenza kunhlanganiso the African Cause Trust, umnumzana Elton Ziki, uthi abantu akumelanga belahle ithemba ikakhulu emalini yohlobo lwe-ZIG.
Indaba ze-free market economy umngameli yani uyakuzwisisa. So siyabona ukuthi izinto lezi zizanceda ukuthi i-ZIG ibe namandla.
Ibhanga le-RBZ lawisa isisindo seZimbabwe Gold kulandela ukukhalala kwabaqondisi bamavinkili amakhulu abathi balakho ukuvala amabhizimusi abo uma uhulumende ebabamba ngamandla ukuthi bethengise impahla ngemalile. I-ZIG yaqala ukusetshenziswa ngomabasa ngenyezi imali ezethulelwa uZulu eZimbabwe phezu kwaleyo eyake yaba semphakathini kusabusa owayengumongameli umuyi uRobert Mugabe. Ama-bearers checks, ama-bond leyinye imali eyayisetshenziswa elizweni yalahlelwa kachana ngoba yawa kakhulu isisindo. Kusukela ngomnyaka ka-2009 kwasetshenziswa idola leMelika kodwa uhulumende webandla leZANU-PF wathi akumelanga ilizwe lingabi lemali yalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.